Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla lezanu PF lisibize ukubana silincedise ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate imdala lezanu PF sikhona ukubana izanu PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu awe Good West bakhona balindele ukubana izanu PF isitshele ukuthi sihambe njani sisebenze njani ngomafitshane thina ihlanganiso yeFAZ ikhona ivula amehlo ivula indlebe imelele ukuncedisa ibandla lezanu PF.
Manje njengoba abantu abaningi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela, esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sebesikhangelela kubi, abathabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele izanu PF. Ngakho ke babe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthiwa iFAZ isincedisa njalo kuma by election. Sikhona ukuncedisa kuyo wonke ama by election engabe khona, singabizwa siyancedisa. Asilani lokuthi ilaba bangasithandiyo bakhulumani bakhuluma njani ngathi, siyakwazi ukuthi kuningi kade bemele bekwenze befuna ukwenza kwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu elefazi or inhlanganiso yethu eyefazi thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo ethokozelwayo ngozulu lwezanu PF.